Abongi bakhala ngokuthi bayancindezelwa nxa kuthiwa bengeze amalanga okusebenza esibhedlela wona bengatholiswa iholo elenelayo. Umnumzana Anthony Majongo sumgcini sihlalo wezina kobulawayo uthi isivumelwano sabo lohulumende siqhubekela phambili ngoba izithembiso zabo zingafezwanga.
Kumele government ukuthi sifune imali ibe according to interbank rate. Vele sifune imali injalo because ubone sikhamba libone sikhamba ema flex hours lawa. So iCovid yabuya then bathi siyekhele ukwenza ama hours. Thina sithi asikwanisi ukuthi senze njalo unless i-government isinike imali leyana according to bank rate. Konako futhi sifuna ukuthi kube le protective clothing ikwanileyo. Kodwa futhi sifuna ama-allowance ama yothe yokwazi ukuthi sithole imali iyakhona ukuthi vele i-COVID allowance iyakhona. Yalo because ukuthi sizobanja umkhuhlane singahlala kakhulu esibhedlela siyakwanisa ukubamba umkhuhlane lo. So ama-flex hours lawa siyaqhubekela phambili siyayenza.
Umnumzana Senzeni sithole ongumongi uthi kunzima ukwamukela lokhu.
Kunzima ukusebenza ngesikhathi lesesibhedlela ngoba silokwesaba umkhuhlane we-COVID-19 ngoba singela mpahla futhi ezokuvikela eziqondileyo. Ngakho ukuthi kwengezwe amalanga okusebenza kunxele kithi. Satsho esikufunayo kuhulumende kodwa lokhu lokhu kungafezwanga. Ngakho asisoze senza into ezasifaka impilo zethu engozini. Sizaqhubeka sisebenza ngendlela esavumelana ngayo.
Unkosikazi Rebecca Nyoni oyisakhamuzi uthi omongi basengozini enkulu ngakho kumele bananzwe kuqala.
Athina njengezakhamizi esihamba esibhedlela sisiyalatshwa siyabona ukuthi khona amanesi akurisk sibili ngoba ikho coronavirus le ayilandaba ukuthi ngudokotela ungunesi yini iyabulala. So abantu abethu labo bakurisk siyacela ukuthi bedingelwe ifull kit yokukhava ukuthi umkhuhlane lo ungabahlaseli njalo futhi befakelwe imali ezwayo ngoba laphana kufana lomuntu ozinikeleyo to do or die ukufa. So abaphiwe imali bephiwe le full kit yonke.
Ngomnyaka odlulileyo inhlanganiso zabongi zihlangene zaphuma lesinqumo sokuthi kusetshenzwe njani phansi kwesimo somnotho weZimbabwe ongamanga kuhle zavumelana ukuthi amalunga asebenze insuku ezithile. Umnumzana Paulina Sikhosana owe-Apex Council wenqabe ukuphendula imibuzo kodwa umbiko ophume kunhlanganiso leyo ngemva komhlangano wabo lonobhala wezempilakahle uthi lesi sinqumo sethulwe ngumgcini sihlalo we-COVID-19 Task Force ongumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati obikwa wathi ukusebenza amahola amalutshwana sokumisiwe ngakho abongi kumele basebenze insuku ezigcweleyo ukuze ilizwe lenelise ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Abongi bathi abangeke baphambuke kusinqumo sabo sanyakenye bazaqhubeka besebenza ngendlela abavumelana ngayo njalo lokuthi baphiwe impahla zokuzivikela eziqondileyo ukuze labo basebenze bephephile ziyadingakala ezibhedlela. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.